VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Walambulela emsakazweni weStudio 7 ngeSonto mhla ka 2 kuNhlolanja 2020 uGibbs Dube. Endabeni zethu lamhlanje, inhlanganiso yeWorld Health Organization iqhubekela phambili isebenza lohulumende weZimbabwe ukwenzela uvirus.
Banezingamuntu ethimula azame ukuthi imnele ndolo lanele ukwenzela ukuthi isiseyiliyana ingayikhatshana iphelele khonapho nje engalweni yakho lokusebenzisana engcona lamathishu.
Ingcweti kwezokulima zithi uZulu kumele ahlanyele amabele ukwenzela ukunqabela indlala.
Ngiyakhuthaza ukuthi kumele indlala lapho izulu elikho masinyane njengabobhingi.
Abantu bathi bayalamba okumangalisayo eZimbabwe.
Impuphu kathesi yenza malini, yenza almost $100, of which abaningi bakhona abasebenzi. Yikho sesithola ukuthi abaningi sebegcina sebeziphosela kwezinye izinto ababe bengafuni ukuze, for example, i-prostitution.
Lingagudwa ngezamasiko ezabatsha kanye lokuphathelane lokholo lwesiKristu. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulumsakazo. Inhlanganiso yeWorld Health Organization iqhubekela phambili isebenza lohulumende weZimbabwe ukwenzela ukunqabela ukumemetheka komkhuhlane weCoronavirus osubulele abantu abedlula amakhulu amathathu kwele China. Omele inhlanganiso le eZimbabwe, uDokotela Alex Gasasira, utshele umsakazo weStudio 7 namhla ukuthi awukabi lomuntu okhanya elomkhuhlane lo elizweni kulabo abavela endaweni ezijiyeneyo kwele China lamanye amazwe osokuqhamuke umkhuhlane lo okhanya ungelapheki. Kulabantu abafika inkulungwane ezilijumilane 14,000 abalomkhuhlane lo kwele China. Sokulabantu abalawo kwele Philippines, eRussia, eUnited States lamanye amazwe lapho osokuvinjwa khona abantu abavela kwele China ukuba bengangeni emazweni la. Ukuze sizwe ukuba abantu bangazivikela njani emkhuhlaneni lo, sixoxele ingcwethi kwezempilakahle uDokotela Elophisi Banda.
Abantu abezweni lakithi abafanelanga bethuke kakhulu ngokuthi umkhuhlane lo kawukho kithi lapha eZimbabwe. Umkhuhlane ovela kwamanye amazwe, uvela kwamanye amazwe ubuya uphapha ngamafulemathini. Iningi labantu bakithi lapha kaliphathi ngamafulemathina, njalo kalihlangani labantu abaningi abaphapha bevela endaweni yesikhatshana. So okuqakathekileyo ukuthi bengethuki kakhulu, ye ukhona umkhuhlane njalo World Health Organization isubikile ukuthi umkhuhlane omkhulu onzima, but ingethuki kakhulu, ingethuki masinyane. Ukuzivikela ikwazi ukuthi umkhuhlane lo utalana nokuthimula, ngokukhwehlela, ngoba ama-droplets lana aphuma emlonyeni yiwo angabe elo mkhuhlane, ngakuyi ukuthi umuntu uvele lo mkhuhlane wakhona. Njalo okuqakathekileyo yukuthi umuntu ageze izandla kakhulu kaningi, ngenxa yokuthi ungageza izandla kathi sonke ama-virus lana aphuma ezandleni. Zigezelwani izandla kwesathi ukuthi ungathatha isandla lesiyana esingcolileyo usifake emlonyeni, usifake emakhaleni, usifake elihlweni, ubusungena kumkhuhlane elihlweni, ungene ngomlomo, ungene ngakho. Kufanele umuntu egeze izandla ukwenzela ukuthi i-risk yakhona ayiphungule. Banezingamuntu ethimula azame ukuthi imnele ndolo lanele ukwenzela ukuthi isiseyiliyana ingayikhatshana iphelele khonapho nje engalweni yakho lokusebenzisana engcona lamathishu.
Ye, nxa sisikhangele-ke dokotela, singathi-ke uhulumende uyalitshela yini lina odokotela ukuthi kumele lenzeni nxa ungezwa kuthiwa-ke sokulo mkhuhlane onje, kumbe labe lizenzela nje ngobuciko benu?
Kulezi xwayiso eziningi ezivela ku-World Health Organization nama-organization anjenge-CDC, njalo uhulumende uyalandela ezo xwayiso.
UDokotela Elophisi Banda yingcweti kwezempilakahle ezimele yodwa, sixoxelaye ekobulawayo. Ingcwethi kwezokulima zithi kumele abantu eZimbabwe bahlanyele amabele atshiyeneyo njalo lotshani bezifuyo ukuze banqabele indlala elizweni ebangwa yikuswelakala kwezulu. Ingcwethi lezi zithi kunengi okungenziwa nguZulu ngesikhathi sokoma okungenza ukuthi abantu baziphilise hathi ukuthi bamelele ukudla okuphiwa nguhulumende lenhlanganiso ezizimele zodwa. Enye yezincwethilezi ngumnumzana Everson Ndlovu ofundisa ekolitini le-National University of Science and Technology obona ngendlela ezibalulekileyo zokuhlenga abantu okubizwa ngesilungu ngokuthi yi-disaster management.
Isikhathi sesomiso phakathi kwesikhathi kumele sibe sithola izulu kuyanda esikuthi ngama-mid season dry spells, ukuthi engxenye phakathi kwenyanga kaJanuwari uzibandlela kumbe uFebruwari sithole ukuthi akunazulu ngithi izilimo bese zithitsha lithi selisiyabuya izulu sokuthile emasimini. Konke lokhu kuzahlala kukhona, kuzabe kuthiyana ngeminye iminyaka kube nganeno, kweminye iminyaka kube sezingeni eliphezulu, ngoba yinto osokumele siyamukele ukuthi sesizaphila lakho. Ukulima kwethu-ke akukhangele ukuthi nxa sisemangweni wemadepheleleni silimo izilimo ezivuthwa masinyane ezimelana lokoma.
Nxa ukuthi ukhangela ukoma okukhona ekuqaliseke iminyaka le edluleyo, singathi ungathi lokhu kuwesi kulokunye wakho wakubona empilweni kumbe kume njani?
Yes, ke saba lesomiso ngabo-1981-82 khonapho, saba lesomiso esifanayo pose ngo-1991-92. Le minyaka leyana o-2007-2008 kuye kwaba le ndlala enkulu phose igoqele ilizwe lonke. Kuyabe kulokhu kusivakatshela nje koze ngemva kweminyaka emine emihlanu siyaba lesomiso esiphezulu. Kube sokuhlupha nje ukuthi kwesinye isikhathi iminyaka yendlala ibisilandelana ibe mbili ibe mthathu, lapho-ke kusuka kudale ubunzima ngoba amandla okuthi sisukume aba malutshwane. Kanti-ke kungaba ngumnyaka owodwa hhayi uyakhube kuvuke masinyane, kodwa ingalandelani ibe mbili ibe mthathu lingane ukuthi izulu, ugcina kuyukuthi impahla yonke ebesilayo ithi silahlekele, ikakhulu ungakuswelwa izifuyo nokuswelakala kokudla. Kwesinye isikhathi kugcina kusenza ukuthi uyagcina usuthengisa ikhuba lakho olima ngalo, kumbe uthengisa impahla eyinye eqakathekileyo ekuphileni kwakho, usuzama ukuthi uvale isikhala esesivulekile ngokuswelakala kokudla.
Lo ngumnumzana Dumisani Nyoni obona ngezokulima kuhlangothi lukahulumende ole-Agricultural Technical and Extension Services. Okwamanje-ke sesilinika-ke umnumzana Everson Ndlovu ofundisa ecollision le-National University of Science and Technology.
Kwendlela le enkulu le isilimazile abantu. Ngiyakhuthaza ukuthi kule ndawo lapho izilimo ebuya khona abantu babalime inhlangano le evuthwa masinyane njengabo-beans njengeyinyawuthi kuyavuthwa masinyane konkeyana kuyezele ukuthi at least okutholakalayo kuncane kutholakale. Abantu bayalamba ngithebahla kanye ngelanga number two abantu sebelindele lelo hlelo le-WFP okuselezanika abantu okudla ngithole semadolobheni kubi kakhulu.
Nxa sesikhangele-ke uhulumende ujala ukukhuluma ngokuthi abantu bahlanyele izilimo ezingani zivuthwa masinya, kodwa bakwenzi khonokho, kwenziwa kuyini ukuthi abantu bangakwenzi khonokho Ndlovu?
Ngibona ngani imeseji mengithi ukwenza kwahulumende kungabe kungamotivate abantu emakhaya ukuthi bakhangele lezo zilimo ezivuthwa masinyane. Yebo, siyakubona ukuthi ngama-NGO zikazihlabela leyo ngoma, kodwa sibona i-uptake yolelohlelo incane kakhulu. Why? Ngoba abantu maybe ngabakazwisisi, basedinga ukuthi bazwisise ngamandla. So kuhle sihlabele sikuhlabele sikuhlabele, maybe futhi sigcine sesithi ayi akube ngumthetho ukuthi tholakala elima umumbu ecezu aboshwe nokubotshwa. Nakusho ukuthi impethe ngomumbu lapho umumbu ovuma khona, but lapho umuntu okulomntela ovume khona kalimi isilimo esinjani esivuma leyo ndawo njengongawuthi njengebele.
Singathi kumbe okunye okwenza ukuthi bengalimi ikhonokho okufunakalayo okukhulunywa ngabantu abazingcwethi kwezokulima kwenziwa ngokuthi abantu engxaya basakudli konke lokhu, akunjalo baba Ndlovu?
Kuyinkinga waye bengakudli ngoba safundisa ukuthi sidle khonokho okuthiwa ngomumbu ngemva kweminyaka eminingi kusukisela even before independence. Khonokho ngiyakunanzelela, kodwa ungananzela sekuthethe o-HIV AIDS ukuthi abantu bananzelele ukuthi ukudla kwakudala yikho ukudla, and sesikhonjiswe ngabantu abavele emazweni akhatshana ukuthi khonokho besikudla endulo yikho okudla okugcweleyo okuhle futhi njalo. Ngiyananzela ukuthi abantu sengamavile of course ukuthi bayebhula unyawuthi bayokhipha emasimini bathi aluma, kodwa khangela ebhotshana ivele liyahlanyelwa unyawuthi uyahlanyelwa. Yikhona indlela ngileqinisi lokuthi even lama-university akithi angakhipha inhlelo zokuthi bakwanise ukugiga unyawuthi kumbe ukuwuvuna ngendlela ezingezabe zibangela ukuthi abantu balunywe. Abantu bayethandi ngoba bathi kuyaluma kuphela nje.
Umnumzana Everson Ndlovu yincwadi ebona ngokuhlengwa kwabantu eZimbabwe ngesilungu okubizwa kuthiwa i-disaster management. Kusenjalo abantu abalemisebenzi etshiyeneyo labathenga bethengisa impahla bathi kabasanelisi ukuziphilisa ngenxa yesimo esibi somnotho eZimbabwe lokoma elizweni lonke jikelele. Umlondolozi Ndlovu usethulela lolu daba.
Abantu abalamba emadolobheni bedlula izigidi ezimbili 2.2 million. Abanye ngabasebenza kukhulumende lemafekthalini njalo labathenga lokuthengisa impahla emigwaqweni. Omunye wabaswelayo ngumnumzana Mathew Sithole ohlala eGambuzuma.
Becabanga ukuthi vele njengabantu abahlala lapha kuma urban areas abantu ayisebenzela bona behle besincedise manje ukukhanya vele kabasakwanisi labo ukuthi besinikeze imali owama salaries owama wages alright. Even ama school fees abanye abantwana bethu kabaka besikolo ngendaba naleyo ukudla kwankuna sokuhlupa inyama ngokwayo vele asakwanisa ukuyithenga ukudla njengesingwa asakwanisa ukuthenga amafutha ngokwawo asakwanisa ukuthenga ukulima kwankuna njengoba ubona vele into yel nino leyo akusela ivele pileni lapha so sibona vele izinto sezinzima lapha eZimbabwe asikwazi ukuthi uNkulunkulu uzosenzela kanjani ukuthi elungise into leyo masinyane
baningi abathwele nzima njengaye. Umnumzana John Benure ohlala eWarren Park 1 eHarare uthi ubunzima obuselizweni sobusenza ukuba abantu bahambe emisebenzini yabo ukuyadinga ezinye indlela zokuphila hatshi okumele bakwenze emsebenzini lowo.
Ama-civil servants ahambe emsebenzini ukuyisebenza bahambe kuyedinga imali ngezinye indlela zabo. For example, yabachaya ama-consultants landlani ukuthi baphile ngoba imali yabo kayikhwani. So bagcina bachaya ama-consultants bagcina badu all the other things bahamba emsebenzini ukuyotshiya ibhathi kuphela.
Umnumzana Kutsayi Ruziwe uthi impilo enzima kakhulu eZimbabwe.
Imali zokulima bayatshontsha, imali engakahulumende bethi ngeyabo, kuthi imali eziphiwa abantu eze-social welfare. Abantu kumele bathole lezi mali kodwa kabazitholi ngisho.
Esinye sakamuzi seHarare othe igama lakhe ngufarayi uthi abantu abaningi sebethembele kuNkulunkulu.
We just have to hustle day in day out.
Kufuze sidinge imali amalanga wonke. Akula okulungayo. Wonke umuntu uyakhala. KuNkulunkulu phezulu ezulwini. Siphila ngomusa weNkosi.
By the grace of God.
Osakhulayo uLamek Mandevu uthi abantu kumele bazimisele ukuhambelana lesimo somnotho esibi eZimbabwe.
Things are not well, but it doesn't mean that an entrepreneur has to die because an entrepreneur is
ukuthi izinto zinzima siyavuma kodwa abantu abathengisayo siyacabanga sibone lapho umkhonomi oyakhona. Siyacabangela abanye ukuthi ilizwe liyanga. Ngikhuthaza abanye ontanga ukuthi silwisane lokuyanga sonke.
Fight this poverty issue together.
Kodwa omunye umama osakhulayo uNkosikazi Faith Murewa uthi abesifazana abaningi bathwele nzima.
Udubo lolu ayisikho ukuthi lutholakale ebantwini omama abasemaphandleni kuphela, lalaba abasemadolobheni labo baba-affected ngokuswelakala kokudla. For example, singathi impuphu kathesi yenza malini, yenza almost $100 of which abaningi bakhona abasebenzi. Yikho sesithola ukuthi abaningi sebegcina sebeziphosela kwezinye izinto ababengafuni ukuze, for example i-prostitution, ubusela and all that. So khona kuyaveza ukuthi labantu abasemadolobheni labo baba affected ayisikho ukuthi ngabasemaphandleni kuphela, and of which masingazakhangela abemaphandleni sometimes liyakwanisa ukuncedana izakhamizi and all that, kodwa masesikhangela emadolobheni kukalutshwane not ukuthi abasemaphandleni kodwa behlanganise bonke abasemaphandleni labasemadolobheni.
Omela ugatsha lukahulumende olubona ngabantu abaswelayo olwe-social welfare umnumzana Clifford Madurira uthi bahlolisisa inani labantu abaswela ukudla.
Yes, we have started to identify people in every community.
Siqalile ukudinga lokubona ukuthi bangaki abantu abadubekayo emadolobheni. Sifuna ukuthi sibone ukuthi labo abasemadolobheni banakekelwa.
So get under the program.
Liyakhuphuka inani labantu abaswela ukudla emadolobheni lemaphandleni. Ngimele isitudio 7 ngiseHarare, ngingumlondolozi Ndlovu.
Direct from Washington, the voice of America.
Sike sikhangele ziphathelane lakwamanye amazwe ngamafitshane. Yes, sike sikhangele eziphathelane lakwamanye amazwe ngamafitshane. Uhulumende wakwele Malawi uthi uzavimba imigwaqo yonke kusasa eqonda edalele High Court lapho kuza kwethulwa khona isinqumo sokhetho olwenziwa nyakenye okwanqoba khona umnumzana Peter Mutharika. Abaphikisayo bathi ukhetho lolu alwenzanga ngemfanelo. Inhlanganiso ye-World Food Program ithi abantu abedlula izigidi ezintathu 3.3 million kwele Niger, eMali kanye leBurkina Faso bakhala ngendlala enkulu okokuthi iningi labo lilakho ubulawa yindlala. Sike sikhangele ke ezamasiko.
Sengana masiko wenzi umandla ngoba bamkhulu masiko babelo
ndingalithola njani izwi lukandaba lamhlanje uhlelo lwamasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke. Kubekela phambili ngodaba lomendo. Siyakwazi ukuthi kulamantombazana akhala kakhulu eside asathola umendo ngenxa yokuthi amajaha kungani ngasatholakali. Lamhlanje-ke ngilo mfundisi kumbe ngithi u-apostle Midian Dube. Baba Dube, siyakuwamukela kuhlelo.
Siyabonga Dube, kunjani my friend?
Hayi, siyaphila kakhulu. Ye, nathi udaba abantwana bakhala laba abasakhula abangamantombazana bathi umendo awusatholakali, kuhamba njani Dube?
Kulama-problems ambalwa Dube engakhuluma ngawo. Okokuqala ukuthi obaba abekho ezindlini, abantwana abangamajaha abakhulileyo okumele ukuthi bashade abanabantu ababakhokhelayo ukuthi baqiniseke kumbe baqinise indaba yokushada, babe yisibonelo ebantwaneni babo abangamajaha. So abantwana abangamajaha babhizi badlalisa abantwana babantu. Okwesibili okulusupho kakhulu wona wona lamantombazana akhala ngokuthi imendo kayikho, udaba lokuziphatha alusekho. Umntwana oselungele ukubenda umele ahambe njengomama, umele ahambe njengomuntu osebe. IBhayibheli lithi othole unkosikazi, ngesilungu lithi he who finds a wife uthole into ende, kanti bangathi uthi othole untombazana. So kuthi uthi untombazana umele akhiwe alungisiswe abe ngumama okubonakala elungele umendo. Ayisekho leyo ndaba omama abasela sikhathi lamantombazana abo, o-anti abasekho sengo-anti besilungu, akusela direction ebantwaneni abangamantombazana. So sokunzima especially lapho ebhola esifona thina Dube, abantwana babhizi baziphuzela amatshwala, balale ematshwaleni, yinto nje akuqedakani.
Manje
amajaha amaningi
kukhuqulwa njani kunoko?
Kumele besibhekene ukuthi konakale ngaphi, indaba ilahleke ngaphi, ngoba i-church lesintu especially empilweni yoluntu akwehlukananga kakhulu. Kumele ke sibhekene ukuthi ngitsho nasezikolo, ngoba izikolo azimelanga ukuthi zifundise lokho engathi i-academics kuphela, but kumele kube lokubunjwa kwabantwana, lokubunjwa kobuntu, both amantombazana labafana, kukhulunywe ngendaba yokuqhakatheka komendo. Ngoba isisekelo selizwe lonke, isisekelo segaba sonke yimizi eqinileyo. So nxa kungesena mizi, kutho ukuthi ikusasa yabantwana, ikusasa yelizwe, ikusasa yendawo alikho. Okuzabantwana yikuthi kuzagcwala abantwana abangalaboyise, abazakhula bengala support, bengala direction. So kuney'nkinga eziningi ezivele kungashadweni like kungashadini kwamantombazana lamajaha Dube.
Ye, ngamafutshane sibili kakhulu, akuvale khonapho Baba Dube.
Umuli Dube ake zibuyele emulini yakudala, abantu bachithe isikhathi labantwana babo, baba bachithe isikhathi lamajaha, omalume labo bangene bakhulume lamajaha ngokuqakatheka kokushada, o-anti labo mama bahlale phansi labantombazana bakhulume ngokuthi intombazana iziphatha kanjani esilungele ukushada. Ngeke ulale etwaleni u-expect ukuvuka ujadile. Abanye ngabangena etshethi umuntu abesesiba spiritual kakhulu, azakhotshe ukuthi kushada nakulani lokuthi ube ngcwele ngcwele kakhulu.
Ye, sithathele lithuba ukuthi sibonge umpostoli uMidian Dube. Baba Dube, sibongile, ungadinwa kusasa.
Siyabonga Dube ba.
Siluqhuba lapha-ke udaba lwethu namhlanje.
Angela amanyama bayawagcina amasiko.
Okwamanje-ke sonke isikhathi sabaja silo Mike Hove.
Yebo yebo yebo, mthakazo omuhle zimpapo omuhle, yikudibana kuhlelo lwabasakhulayo. NginguMaigobe. Namhla kuhlelo sixoxalo iPhithule Maphosa owebandla elezaphu. Siqhubekela phambili ngodaba esiluqale ngeviki edlule, lapho sixoxe lomnashe Mtutsa owebandla elezanu PF, siphatha udaba lwenkohlakalo oselubhahile elizweni. awusitshela umbono wakho malana ngalokho okwethulwe inhlanganiso e-Transparency International besithi akukatshintshi lutho kweleZimbabwe nxa sisixoxisana ngendaba zenkohlakalo.
Ngiyaphila buti Mike, ngithande njalo ukubonga ukwemukelwa kuhlelo lwanamhlanje. Utshintsho lube khona but for the ways endabeni ze-corruption masibheka into zonke nje eZimbabwe ukuze uthole a-basic service kumele umuntu eqale esokole eze fike esigabeni sokudedize ukuthi ethole i-service nje.
Uyazi Maphosa, elizweni kule bhodi yona elenjongo yokulwisana ngalolu dubo lwenkohlakalo iZimbabwe Anti-Corruption Commission, kodwa iy'ngcwethi ezitshiyeneyo zithi inhlanganiso le ayikayenzi lutho ukulwisana ngalolu dubo. Wena ukubona njani lokhu bhodi?
Constitutional and on paper izak i-organization enhle, kodwa ekufakeni abantu abarani izak kulapho okwawonakala khona, ngoba sibona uMnangagwa efaka abantu ngokwazana labo. Sibona isiyedwa ngosikazi ka General Sibusiso Moyo, uLuis Mathanda Moyo, on his own konoko nje uhle kuyicompromise izak, ngoba asithini ubaba uMoyo utholakala emele investigator izak. Ngibona ngani into ezaba nzima for umama uthi investigate ubaba. Sibona njalo isetshenziswa kakhulu endabeni zombangazwe lapho esibona besethuselana labantu abangavumelani labo bechiya abantu amele investigator ngendawo ze-corruption.
Abatsha bebandla le-ZANU-PF bona bathi ibandla le-ZANU-PF liyazama ukulwisana ngenkohlakalo elizweni, ukubona njani lokho?
Akulanto abayaziyo ngaphandle kwe-propaganda ye-ZANU-PF.
Kula bantu abathi uhulumeni kamongameli Emmerson Mnangagwa ngeke alwisane ngalolu dubo ngenxa yokuthi amalunga yibo abatshontshayo besebenzisa imali kahulumende okungekho emthethweni. Asizweni umbono wakho ngalokho.
Ukhona na umthakathi owake wamaphambi kwesigaba sonke waziqamba ukuthi nguye umthakathi oseqede abantwana babantu esigabeni? Yikho okufana le ndaba kaMnangagwa le government yakhe bethi bayalwisa i-corruption. Kunengi ama-past events e-corruption esiwaziyo e-involve ama-government officials.
Hayi, sikuzwile iphithule. Qiba uhlelo, uphosela amazwi akho okugcina.
Okumele sikwenze njengelizwe ukuthi siqale ukulwisana le-corruption into elula kakhulu. Izak ayisebenze ngendlela emele isebenze ngayo. Okwesibili, izak ayinikeze wonke ama-resources afunakalayo ukuze isebenze kuhle. Kumele njengamaZimbabweans sike siqakathekise ukuhlanzeka kwe-government yethu. Ngitsho njalo ngoba asikaze sikuqakathekise ukuthi siforce umuntu owakhizwa nge-corruption to step down from i-government esalinde ukuthi investigation yakhe yenziwe ngatholakale ngelacala esengaqhubeka. I think ngendlela lezi singaqala ukuthi sibe le-effective way yokulwisana le-corruption.
Hayi, siyabonga iphithule. Mthwakazi omuhle, siluqiba lapho uhlelo lwabatsha namhla kuhlelo besilo iphithule Maphosa owebandlele zaphu. Abafisa ukuxoxa lami ngikhona kuTwitter njalo kuInstagram @BigMike3BIGMYKE3 yona username yami. Lingakhohlwa ukuthi sidibana njalo ngolwesibili kuhlelo The Connection, lapho siqhubela phambili sikhangela okwenzakalayo elizweni okuthinta abatsha. Uhlelo luqala 8 PM bese luqhuba ngo-9 PM kukhasi lethu le-Facebook VOA Ndebele. Ukwanele kwanamhla olivalisayo ngenjabulo, igama lami nguMike Hobe. Mthwakazi omuhle, Zimbabwe omuhle, sohlangana ngolwesibili. Bye bye.
Wamanje ke sike sizwe ubutuntukameli Nkomo usiphatheleni namhla kwezokholo lwesiKristu.
La muntungameli Nkomo, lamhlanje ngilomfundisi Thandeko Zintimkandla. Ngiyakwamukela kuhlelo mfundisi.
Ngiyabonga umsakazi omuhle labalaleli abalaleliyo.
Usiphatheleni lamhlanje?
Namhlanje ke ngingakangeneli zini, ngithanda ukubonga bonke labo abathi intshumayelo zakho umsakazi, lo msakazo wenu ziyababusisa. Singathi uNkulunkulu angabezela kuhle bonke abantu bakhe labo abalaleleyo, njengoba ngisazi ukuthi abanye nje sebelalele okwalesi sikhathi. Namhlanje ke sizakhangela, njengoba ngangitshilo ukuthi ake sithi kuyibuyelela indaba yokukhula womuntu opheleleyo njengamazwi esawathola kuLuka chapter 3 verse 52. Lapho sikhumbuzane okufundeka kanje, uJesu waqhubeka emhlakanipheni nasekukhuleni nasemseni kuNkulunkulu nakubantu. Ngesikhathi esedlule sikhulume ngokuhlakanipha langokukhula bomzimba womuntu ukuthi ngokunye kwezinto ezifunakalayo kwezine ubana umuntu akhule engumuntu opheleleyo. Namhlanje-ke sibumkhayela isiqembu lesi esithi uJesu waqhubeka ekhula lasemseni kuNkulunkulu nakubantu. Lapha kutho ukuthi uJesu kakhulanga nje kuphela wahlakanipha waba lo mzimba omuhle obukekayo, kodwa wakhula emseni wabantu lakuNkulunkulu. Nxa kuthiwa emseni wabantu lakuNkulunkulu kutho ukuthi wakhula wamukeleka njengomuntu opheleleyo ozwisisayo, njalo siyakwazi uJesu wayevele elemizwa njengabantu. Ukuba ukukhula emseni ebantwini kutho ukuthi kumele lawe uzibone uyingxenye yabantu abaphilayo, wenze lokhu okukhangelekileyo ebantwini, ube luncedo emphakathini ohlala kuwo, ungaze wenza engathi ubuntu abusekho kuwe. Ngithanda ukuthi-ke kulezi nsuku kulelela kithi sizwa indaba eziningi ezitshonisa umphefumulo. Ngidobhe enye yakhona le okuthiwa ngiyamabhemba. Into enjalo kayiniki umusa ebantwini, ngitsho abantu abanye sebephenduke babazinyamazana, ngabasakwazi ukuthi baphilisane njengabantu. Besikwazi ukuthi bakhona abanye abanithi, abanye ukudla, abanye abangelathando. Kodwa ngokuhamba kwesikhathi esibona ukubana laba bantu ubuntu abusekho kubo, uJesu wakwa nodumo emehlweni abantu baze bamdinga lalapho nxa engekho. Wena-ke nxa ungekho abantu bathi kume mhlawumbe umlwane othi nxa ufika ebantwini baze bathi hawu savelelwa, kulanxa bebexoxa behleka kumnandi ungafika wena inxa yokuthi awukho emseni wabo, kawuzwisisani labo, ubone sebezithulela sebekhuluma ngamehlo, abanye bakhangele phansi. Ngobani abayakwazi ukuthi impilo yakho kayihlangani leyabo? Awulathando, kawuziphathi njengomuntu. Abanye sezithola abalezikhundla ezinkulu, lamabizo abasezibaba emlonyeni yabantu ngenxa abalamusa ebantwini. Abanye baphanjaniswa inotho, abanye njengoba ngisitsho izikhundla. Angikhathali ukuthi isikhundla sikuphi, kumbe ngesombusazwe, kumbe ngesani, kumbe ngese-church, kumbe ngesemsebenzini, banalo musa ebantwini ukuze ukhule njengomuntu opheleleyo. Zihlobo ezithandekileyo, asidingeni umusa ebantwini, sidingeni umusa kuNkulunkulu asiphathise ukuze sikhule sinjengabantu abahlangeneyo abapheleleyo.
Akuyiphethe mfundisi.
Baba Thixo ingcwele, napha abantu bakho abalaleleyo, banike ukukhula okupheleleyo, bathi nxa sebethole ukuhlakanipha bathole lokubana babe emseni wabantu, ukuzwisisana, ukuhlalisana, batholakale besemseni wakho. Silondoloze sigcine, sigcina manje uzobona phakade. Amen.
Lolobe kuluhlelo vuselela umoya silo mfundisi Thandeko Zintimkandla. Thiyani indlebe kuhlelo lunye ngeviki ezayo. Lilami uNtungameli Nkomo.
Singakehlukani wothi sikhangele indaba ebezikhokhela namhlanje. Inhlanganiso ye-World Health Organization iqhubekela phambili isebenza lohulumende weZimbabwe ukwenzela ukunqabela ukumemetheka komkhuhlane we-coronavirus. Incwethuko zokulima zithi uZulu kumele ahlanyele amabele ukwenzela ukuthi anqabele indlala elizweni. Siluqhuba lapha uhlelo lwethu lamhlanje, olivalisa ngu-Gibbs Dube ngisithi asidibaneni ngapha 6 ekuseni.